kutshengisela ukuthi kukhona okungamanga kahle. Ngombono wami ukusela lapho sibona ukusenzakala emabhenki nalo okwenzakala e-TPZ, kungabe kuyinto eyenzakale phakathi, kungumuntu osebenza phakathi onguye obiza abangani bakhe, sazi umumo wezimali ukuthi zihamba njani, zigcinakala ngaphi, zisuke lapho ziye ngaphi. Ngoba i-customer nje umuntu ozingenelayo angeke bekwazi ukuzima njani. Ukuthi security ebhenkini enjani, ngase ngisela ukuthi umuntu osebenza phakathi ongabe yizeka umuntu abavela phandle uzokwenza lokho. Kodwa-ke kutshengisela-ke ngokubanzi uhlupho olukhona lodiko olukhona lendlala ekhona elizweni. Kuqala kugcine ngalokho kusenzakala kungabantu abavela phandle kungekho waphakathi, ngoba waphakathi ebesebenza kahle ehola imali emini elisayo ukuthi aphile le muli yakhe. Abaphandle bangasebenziyo wadubeka bezozama ubugebenga lobo. Kodwa kathesi ubugebenga sekusuka phakathi, wena lo oqhathiweyo wakhona onguye kumele avikele imali kaZulu ayigcine ebhanga. So kuyathengisela ukuthi umuntu uthi yena hatshi imali engiholayo kangiyiphilisi, nxa ngisangingasayenzanga ukugwelegwele lobo kangiphindi, kungangcono-ke ngi-risk umsebenzi wami ngezeubugelegele lobo ukuze ngenelise ukuphila le muli. So kutshengisela-ke ngokubanzi ukuthi hhayi kulodubo olukhona elizweni, umuntu osebenzayo longasebenziyo sokufanana, wazi usebenzi uhola imali engathengi lutho engasebenziyo. Yikho abantu sebesenza-ke ubugebenga-ke lobusela lobo esibubonayo.
Umongameli Mnangagwa kumaviki asanda kwedlula uke wamemezela lokhu esingathi amnesty ngesiNgisi, esithi bonke abalezibhamu ezingaphandle komthetho kumbe ezisetshenziswa nje ukuganga kabaze lazo bazizitshiya emapholiseni, ngokunjalo kabasoze babotshwe. Singathi lusebenzile yini lolo hlelo nxa sikhangele izehlakalo ezinje?
Lolu hlelo elizweni leZimbabwe elingenamnotho okhangelelwe kwezulu kalusebenzi, ngoba phela ukuba lo mbhobho lo kugebenga umuntu kuyabe kumsiza kunokuthi awuhambise lowo mbhobho aqhubeke ehlupheka. Yikho izigebenga zizabona kungcono ukugcina lowo mbhobho ziqhubeke zisenza ubugebenga, ngoba zingawuhambisa emazweni-ke athuthukileyo. Kungathakule amnesty letani imbhobho leyo, babe ngabantu abalomnotho ophilayo ukuthi bakwanise ukuthi bazisebenze, babasebenze bathole imali baziphilise ngaphandle kokugebenga lobo. Manje-ke eZimbabwe-ke angiboni ukuncedisa funambe ngakhulumende ufake imali wathi hhayi ungalethi isibhamu sakho uzathola okungaka, funa abantu bangahambisa leyo mbhobho, ngoba abantu ludubo kuphela olubahluphayo lwenza bagcine leyo mbhobho. Yikho nanzela nxa sikhuluma ngokuthi abantu abayibhalisa amagama bavote, abantu bayabuza ukuthi ngingahamba lami ngirejista ngizatholani. Abantu bakhangela-ke kuyesiswini okubaphathisayo, ngoba kule ndlala kulo hlupho elizweni. Yikho hhayi angiboni ukuthi uhlelo lolu lukaMnangagwa lokuthi abantu babethe imbhobho luzasebenza, ngoba abantu bevele behluphekela nje.